Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 15 Mhlakazi 2020 uProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abanye vele isikhathi esingisele isikhathi ukuthi ababuya amadiaspora yoba bebuya le mali manje katesti le COVID le khona, so mbona ngani yikho kulohlupho khona olukhulu khonapho ngoba ababuya balutshwane, so imali ayatesa kula kisimo siyakhona libizwa kuphela lesikolo njengoba ziyavala kumbe 2 weeks kuphela, so ukuthi abantu besipende kakhulu kukhisimo sakwenu
ngesikhathi isimo se-COVID-19 sisika sibi eZimbabwe. Isikhulumele sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele ukusebenza kwezifundiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili.
Kuyadanisa ukubona abantu belenzwendo zesabekayo emabhini, abantu bedinga imali. Imota lezi ezigadwayo zisinemjova labozuku bagadwa ngecheshi, ngokunjalo kabantu balomlando ukubana bahambe bayekhiwa bathole imali yabantu ababo, bathole le mali zokuthi bagadwe njalo njalo. Engxenye yokubalekela lokho yikuthi akuzanywe ukuthi kwethule umthetho lo uniyabantu imali 2000 zefika, abantu abahlukanele imali eningi-1.
Iy'ndwendwe zikhuleka zisiba zinde koBulawayo ngesikhathi abantu asebathatha umhlalaphansi, ama-pensioners bezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likamphalakazi. Ikhisimu singakafiki. Umthetho wendaba waphezulu o-High Court ePretoria kule South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayegqithisa isigwebo sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngesikhathi isimo se-COVID-19 sisiba sibi eZimbabwe, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele ukusebenza kwezikondiso ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inani labahlolwa betholakala bele coronavirus eliqansa elizweni mihla ngemihla. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
UMangwana ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ethi abasebenzela emahofisini kahulumende umsebenzi usuza kwehliswa uye kusilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Amahotela lezindlu ezizimeleyo ezokulala sebezatholisa usizo umuntu esendlini ayibhataleleyo kuphela, kuthi lapho okudlelwa khona lokunathelwa khona akusamelanga kubuthane abantu. Lokhu kuhle kwadanisa abaningi abakade sebelungiselela ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Donald Khumalo uthi lo nyaka kumnyama ebusweni benkawu.
Sizikhangela ke kathi isikhathi sekhefu. Nanxa ngikhangela edrobheni kangiboni abantu abashopayo. Ngiyazibuza ukuthi kanti pho kuzathiwani. Kodwa hayi sizathandaza ukuthi uNkulunkulu asigcine. Naye lukhefu lona silikhumbule silikhona. Nanxa singazwe sidle lithe njengeminyaka eni.
UMnumzana Josephat Mangena uthi ikhisimusi yalonyaka inzima abantu abalamali.
Sambona ukuthi kungaba le holiday especially ikhisimusi yona le khona esiyikhangele ngoba imali abantu abalamali. Ikhisimusi yalifuna abantu bele mali besebenza. Manje abantu abasebenzi bazithengisa, abasebenzayo abazithengiselayo, so imali akula. Abanye vele isikhathi esingisele isikhathi ukuthi ababuya amadiaspora yoba bebuya le mali manje katesti le COVID le khona, so mbona ngani yikho kulohlupho khona olukhulu khonapho ngoba ababuya balutshwane, so imali ayatesa kula khisimo siyakhona libizwa kuphela lesikolo njengoba ziyavala kumbe 2 weeks kuphela, so ukuthi abantu besipende kakhulu kukhisimo sakwethu imali izabe ikhangelela ischool fees ezabe sezikhona zona lezi.
Unkosikazi Phumuzile Ndlovu ubecabanga ukuthi lo nyaka kuzabe kungcono kulanyakenye.
Isimo siyalo nyaka ngibone ngasoze ifanele eminyakeni kuzoba khona yona phakathi ayisoze bemnandi ngoba ikhisimusi liba lilanga sokuthi siyaphana nezipho sishiyama ideas sijabule ngoba lilanga lokuzala kwenkosi yethu Jesu but endlela yalesi sifo esikhona lesa seCovid endlela esikhuphuka ngayo manje ama cases ayo aso angiyiboni kusimuse sibakhona.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela eSouth Africa ezivame ukuba sezifikile ezigabeni zeMandebeleni ngalesi sikhathi somnyaka azikafiki ngitsho lezimota ezivame ukuba sezibonakala ndawana yonke yalezi zigaba azikho lonyaka uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba ananzelele azivikele ekubambeni lolu bhubhane njalo abantu balandele iziqondiso zikahulumende zokumelana le-COVID-19. EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumana bele-COVID-19 abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 177,690 wasila abedlula ikhulu 130,279 kwabhubha inkulungwane phose ezinhlanu 4,745 lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye. Okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezingamashumi amane lambili 42,666 kuthi kwabahlolwe bafunyanwa belegcikwane leli ekutshoneni kwelanga layizolo babezinkulungwane ezedlula ezinhlanu lengxenye 5678. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2,998,638 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezine 3,980,917. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Indwendwe ziqhubeka zisiba zinde kobulawayo ngesikhathi abantu asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likampalakazi ikhisimusi ingakafiki. Amanye amabhanga aze angezelela isikhathi sokuvula emizameni yokunceda uZulu ukubana athole iholo lakhe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Okwakhathesi umuntu uvunyelwe ukuthatha inkulungwane ezimbili zamadola ngeviki i $2,000. Imali le ilingana lamadola alitshumi eMelika i $10 nxa kusetshenziswa isilinganiso somkambo wemali ongekho emthethweni. Umnumzana Gift Mleya isisebenzi sikahulumende uthi ukuze athole limali kumele alale ekudwendwe lokufonela phandle kwebhanga.
Hayi kubi lapha sibike emabhenki la. Kubi kulalwa khona, uvuka khona. Nxa ungasalalanga khona imali angeke uyithole sibini. Ithi ngoba ungaphuza futhi uthi uyavukela khona uhambe ngo-2 uyathola sokukulu sibili. Angeke uyithole imali yakho. Abantu abafunayo i-cash kumbe amashopu nala e-government kuthiwe sizuza ama-cash back kungaba kuhle impela. Ngoba kathesi sizama ukulwa le-pandemic le-corona le at the same time sifuna ukuya la yena emabhenki.
Unkosikazi uNile Khumede umongi uthi aluba amabhanga abapha imali yabo yonke ngesikhathi lesi sekhefu.
Ezekezayo siya kukhisimusi njalo kuyinjayelo ukuthi vele abantwana siyabe sesibathengela impahla ngesikhathi lesi. Nxa ule cash kungcono kakhulu ukuthi uthengele forex yakho phandle ukuthi uhambeke susiyadinga impahla ema-flea market ngale. Ngoba ngalesi sikhathi vele abathengisayo baya bengakuncingi. Nxa ule cash yakho vele abakukhangeli into ye-$10 ugcina usuyithenga ngenkalakatha yemali emangalisayo. Ubuye futhi lama bank charges lawa esiwabonayo. So ugcina usubona ukuthi kungcono lapho boda le line yona leyo ukuthi uthole i-cash.
Umnumzana Themba kuye moyo umbalisi uthi indwendwe emabhanga sezidala ezinye indleko ezingahlelwanga ngaphambilini.
Ama-civil servants athele nzima ukuthola imali yawo emabhenki. Ama-line ebhenki made kakhulu lapho abantu bayathola khona imali sigcina sokuthola inani elilutshwane ebhenki kudlulwa khona kutshonwa khona kodwa sesikubona kathesi abantu sebetshona ebhenki sebehlala ebhenki beze bedle yini imali abangayikhangelelanga lokhu kuthwalisa nzima abantu abavele bethwele nzima ngoba bengelamali
umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association kuthi indwendwe zingakhuphuka uma kungakhitshwa imigoqo ekhona
kuyadanisa ukubona abantu belendwendwe ezesabekayo emabhenki abantu bedinga imali imota lezi ezigadwayo esithi nayo imijova labozukhu bagadwa ngecash ngokunjalo kwabantu sobalomlando kubana bahambe bayekhiwa bathole imali yabantu ababo bathole le mali zokuthi bagadise njalo umjovo engxenye yokubalekela lokho yikuthi akuzanywe ukuthi bethinye umthetho lo unika abantu imali 2000 ngeviki abantu abahlala nika imali eningi kawana umuntu athatha imali akazihambele kumbe uthethe 10,000 kubale kuzabalekela ukuthi singabe lama-qs amakhulu khonaphana emabhenki
ingcwethi kwezomnotho zithi umumo okhona lo emabhanga udalwa yikuba uzulu akasela themba kumnotho welizwe kanye lamabhanga osokwenza ukuba abantu bafise ukukhipha imali zabo zonke emabhanga bazigcinele ngekhaya zithi njalo kuyadingeka ukuba uhulumende akhe umnotho welizwe ongathandabuzwa nguzulu kusetshenziswe imali engahlali isiwa esisindo njalo nje mhlawumbe lokhu kunganikeza abantu ithemba lokugcinisa imali zabo emabhanga okungakhokhela ekuthini amabhanga enelise ukuboleka osomabhizimisi labo abazaqala ukuthuthukisa amabhizimusi abo kulethe imisebenzi elizweni kuviki ephelileyo udokotela John Mangwiro usibalukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe ephendula imibuzo kumhlangano obuqoqwe yikhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission uphe isiqiniseko kuzulu ukuba amabhanga ale mali eyaneleyo eyokupha onke umuntu wathi njalo okwenza abantu bafune ukubamba imali esandleni kungenxa yalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho abantu abalahlekelwa zimali ezazisemabhanga okwadalwa yikuwa kwesisindo semali yakuleli iqathaniswa leyangaphandle uthe kule ndingeko yokuba bazame ukwenza imali yakuleli ibe lesisindo lokhu kuzadala ukuba intengo yempahla layo ihlaliseke ingahlali ikhuphuka njalo nje imali yakuleli iqhubeka isiwa isisindo emkambo wensitha ikhulu lamadola emelika i-100 US ilingana lamadola azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000 kuthi uhulumende isilinganiso sakhe samadola alikhulu emelika i-100 USD ilingana lamadola azinkulungwane ezilichumi i-$10,866 ngimele istudio 7 kobulawayo ngubathabile masuku
umthethwandaba waphezulu owe-high court epretoria kwele-south africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli waleli lizwe umnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayeqedisa isigwebo sakhe sokudelela umthethwandaba uThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Usethule isinqumo sawo e-High Court ePretoria lamhlanje. Umthethwandaba uthe isinqumo esathathwa ngusikomiti wezamajele umnumzana Arthur Fraser esokhulula umnumzana Zuma ukuthi ayeqedelela isigwebo sakhe ekhaya kasikho emthethweni. Umthethwandaba uthe endaweni yalesinqumo esathathwayo usufaka isinqumo sokwala isicelo sikaZuma sokuthi akhitshwe ejele ngesizathu sokugula. Umthethwandaba uthe uZuma kufanele abuyele ejele ayeqedisa isigwebo sakhe senyanga ezilitshumi lanhlanu asiphiwa ngemva kokwala kulandela isinqumo somthethwandaba owuthe akayiphendula imibuzo kukomishini ehlola ngezenkohlakalo. Umthethwandaba abuye wathi inyanga eziphose zifike ezintathu umnumzana Zuma aziqede ukubika esemzini wakhe akufanelanga zibalwe xa esebuyele ukuyaqedelela isigwebo sakhe. Umthethwandaba usole isikomiti wezamajele ngemva kokuxolela uZuma kukati qula elibona ngokuxolelwa kwezibotshwa lalithe angakhululwa. Isinqumo somthethwandaba lesi sesisolwe kakhulu ngabaningi kwele-South Africa kukuqela labeZimbabwe. Isizalwa seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi kuyacaca ukuthi ukubotshwa kukaZuma bekuvele kungasetshenziswa umthetho kodwa inzondo nje kuphela.
ubotshwe namhlanje kusasa uyaviselwa kusasa uyangeniswa ke nje kanti nawe ungumuntu uyafuna ukuphumula so loko kwenzakala ngakhona hayi lami ngiyabona ukuthi ikhona into eyenzakala phana esingayitshelwa ukuthi kanti kuhamba kanjani ngoba nakhona kunzima ukuthi manje ukholele ku-judiciary system ye-South Africa yona ibona kanjani ukuthi le nto irongo le-right ngoba konke sokungathi kuyafana nje hayi mina ngibona ngathi kunesandla semfene lapha
umnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi kwedanisa okwenzeka kumsholozi
engakutsho mina ngalolu daba lukamsholozi seluludala mani udaba lolu umsholozi usegugile akayekeli umsholozi eziphumulele ekhaya akayekeli umsholozi eziphumulele ekhaya kakithi
ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha umnumzana Vusa Umuzi Sibanda uthi lobanje lesinqumo sisitsho ukuthi umnumzana Zuma abuyele ejele kusase lamanyathelo angawathatha ukwenqaba lokhu
sengafaka isicelo esokuthi aphikisane nesinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli esokuthi ukunikezwa kwakhe ukuxolelwa kwesigwebo sakhe kube kungekho emthethweni ngaleso sikhathi kusho ukuthi manje sefakile isicelo seappeal uvumelekile ukuthi angahlala ngaphandle makuyukuthi bayamnqabela lokho usengafaka isicelo sebail ukuthi konke kusenziwa lokho abe ngaphandle ngoba sonke isiboshwa sinemvume yokuthola ibail ikakhulukazi umongameli okwazakala ukuthi ngeke abaleke elizweni
usenjalo inhlanganiso yeJacob Zuma Foundation ithi umnumzana Zuma usebhalele emthethwandaba ecela ithuba lokuphikisana lalesi sigwebo nakwelinye icelo ugatsha lwezamajele luthi lusakhangelisisa lesigwebo andubana oluthatha inyathelo ngalokhu okwethulwe kulesi sigwebo kugoqela ukubuyiselwa kukaZuma ejele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Namhlanje uGibbs Dube uxoxa loTawanda Chitapa oyidlalela iqembu lenguqu eleHighlanders osengumqondisi weNorton Healthcare esesigabeni seKentucky khonapha eMelika. UChitapa nguye njalo umnikazi weLand LCC inkampani encedisa izibhedlela ekufakeni imitshina yokulonda imikhuhlane lokunye.
Ngakhulela eGwabalanda sibili khonaphana koJethemba sasidlala emakhosi yikho sasidlala khona ibhora khonaphana sisangabafana abancane
ezigwagweni
hayi ezigwagweni sibili ye
ye akutshela ukuthi kathesi wenzani njalo wafika lapha nini
kathesi ngisebenza lapha eLouisville ikhampani engiyisebenzelayo kuthiwa yiNorton Healthcare i-health system sibili enkulu ukwedlula zonke lapha eKentucky ngisebenza ngingumphathi ntambo onceda ngendaba zedatha driving ama decisions data based that's what they call them now ku kampani
singathi uyenzani sibinqa abantu ungabatshela nje ngamafishane ukuthi ubamba lokho umthina kumbamba amabhawudo kumbe lokho lalokho
hayi okwakathesi mina umtshina nisabambi but abantu abangisebenzelayo bababambayo esekwenzayo ukuthatha yonke idatha yekhampani sibe sesisebenzisa imaths, computer science, the statistics ukuthi sikhangele ezintweni zakhona zonezi ama-data assets sibe sesifunda kumeka umumo wezinto unjani ku-company then amanye ama-umpathi ntamba ku-company bebe sebesebenzisa esiyabe sikubonile khonaphana ukwenza ama-decisions for i-company.
Ngathi khona manje lapho usebenza khona ubona ngani kule mali kumbe kube njani abantu phela bayabuza ukuthi kambe kungabe kunjani khona.
Imali khona but ayisiyo yami. Hayi imali khona sibili i healthcare ngenye la industry khonapha eAmerica eyokuthi loba kuthiwa kulani okwenzakalayo abantu bavele bayabe bekhona abagulayo so akula nguma 365 days ngomnyaka iminyango iyabe ivulekile so hayi ukuba khona ikhona imali ku-healthcare
so singathi sasebenza kanganani labantu khona pho njalo labo bantu osebenza labo ngabantu abanjani?
Lapha eKentucky sengisebenze for 6 years. Ngingakasebenzi lapha eKentucky ngangimazakhele yakhe. Ngisebenza ngiyi-consultant. Kodwa abantu engisebenza labo esikhathini esiningi lapha eKentucky ngabantu abanjengabo CEO oyabe engumkhulu-mkhulu wekhampani labantu bakhe, ngoba esikhathini esiningi babe bezama ukuthi bebone ukuthi umumo wekhampani ume kanjani. Bebe sebebona ukuthi lapho kumele khona bangani bayavala-vala kungaphi ukuze i-company iphumelele sibili.
Singathi ke kubona abakhulukhulu sebebabekhangela into ezinjani, nxa ungakuthatha nje okukodwa ukuthi lokhu yikho ngani kwenzakala ku-healthcare nxa ngikuhluzahluza nje.
Esikhathini esiningi thina enkampanini esikiyo we have about 2,000 metrics that esiwakhangelayo. Kodwa i-example engingakunika yona yile ukuthi nxa bekhangela befuna ukuthi imikhuhlane esiyibona engani yiyo egcwele endaweni lapha kuma-patients esiwakhangele yiwaphi. So it's one example. Okunye sijayele ukukubona vele ama-patients ethu engadischarge esibhedlela akufanelanga bebe bephenduka. Nxa bephenduka kutsho ukuthi siyaphambanisa something ku-first visit liya. So siyakhangela futhi khonaphana ama-patients nxa ephenduka, especially within 30 days. Siwakhangele sibona ukuthi baphendukiswa yini, sibe sesibona ukuthi kuyini esingakwazi ukuthi sikulungise ukuthi buke ngabe engasaphenduki esibhedlela. Kukahle sibinxakwe ukuthi bahamba ku-outpatient bayebona udokotela outpatient, but ukuphenduka esibhedlela kubonakala kuyinto engalungayo.
Ye, so ke siyabona njalo le company yakho kuthiwa i-Eland LLC. Yini le ukhuluma ngempofu, something like that, eh?
Ye, hayi vele mina isibongo sami ngisakompofu, so ngakubona kufanele ukuthi ngiqalise i-company le ngike nike okhokho okuyimbijana. Ye, i-Eland iyancedisa khonokho engikwenzayo nisemsebenzini engisebenza kiyo. O ngincedisa abanye aba out of state ukuthi besethe up for success ngendaba yona le ukuthi bebe besebenzisa ama computer le statistics le maths ukwenza ibusiness, ngoba yikho it's the best way to go. So kunama intangibles ukuthi lami loba ngingasi dokotela, but nxa nginikeza i-information kubo-administrator lakubodokotela ngimeceleni kwabo ngibancedisa, lami ngingazifaka khona phana ukuthi hhayi ngincedisile ukuphephisa ama-patients.
UTawanda Chitapa ngomunye wabaqondisi benkampani e-Norton Healthcare. Lapho-ke limuze ixoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseKentucky khonapha eMelika. Abadabuka eZimbabwe abahlanu abaphephela kweleBotswana abakade bephanyike emthethondaba udaba lwabo lokulwisa ukubuyiselwa ekhaya sebelahle ithemba ngemva kokuba umthethondaba waphezulu owayayikhothi eHaburn ulahlele khatshana udaba lwabo. Umqondisi Dube weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaburn kweleBotswana.
Umthethondaba waphezulu owe-High Court ungqume ukuba isiphepheli lezi azilasikhalo esiqinileyo ukuthi udaba lwazo lulalelwe yileli dale. Abahlanu laba babephanyeke udaba bekhala ngokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba belakho uhlukuluzwa ngurhulumente weZANU-PF. Abanye badinga ubuphepheli eBotswana emva kokutshiya ibutho kweleZimbabwe ngomnyaka 2004 kukanti wehlanu wayelilunga le-MDC. Kodwa umthethwandaba uthi udaba lolu luphanyekwe soludlulwe isikhathi njalo kulasitshengiselo sokuthi isiphepheli zilo daba luqinileyo okokuthi umthethwandaba ungaginqula isinqumo sikarhulumente weBotswana. Uhulumente weBotswana esebenzisana lowezimbabwe kanye lenhlanganiso yesiphepheli umhlaba wonke jikelele e-UN High Commission for Refugees, i-UNHCR yanquma ukuthi isimo sesiqondile eZimbabwe ukuthi isiphepheli phindele ekhaya. Iningi labuyiselwa nyakenye lokuqaleni kona lomnyaka, kodwa abahlanu labo balanda umthethwandaba bedinga ukumisa ukuthi baphindele ekhaya. Ngemva kokuba umthethwandaba waphezulu lahle isicelo sesiphepheli, igqwetha belibamela umnumzana uBonye Jonas utshele iStudio 7 ukuthi amathuba okuphumelela uma bengaphanyika isikhalazo emthethwandaba waphezulu oye-Court of Appeal asemalutshwane. Lokhu sekusitsho ukuthi isiphepheli ezinhlanu lezi sesikhangele ukuthi zibuyiselwe eZimbabwe noma yisiphi isikhathi. Omunye wesiphepheli ongafisayo uqanjwa ngegama uhlaba omkhulu umkhosi esithi kuzaba nzima uma bengabuyiselwa eZimbabwe.
disappointed about the judgment. Really, we didn't expect that from a human rights judge because
as it is,
omunye owayesiphepheli eBotswana engakabuyiselwa eZimbabwe oqaleni komnyaka umzana wasuchibi uthi bekusobala ukuthi abanye bakhe baza kwehlulwa kulolu daba emthethwandaba.
Ubesile themba ukuthi amadoda lawa abanye abaseleyo bazothola engakuthi yi-justice ngesikhiwa, but kwehluli njengoba lathi sakubona ukuthi kuzehlula, but singakwanisi ukuthi singabatshela ukuthi bagijimisa umoya ukubophisa imbe ukufuna ukuya emthathandaba ndabeni lohulumende ikuxotshe umoya. Futhi asiwo ama refugee okuqala okuhamba ekhoti belusa ama khoti ama Namibia bahamba bawini ikhoti yabo uhulumende waphila badliwa. Ubeyingaba ngeyokuqala lapha eAfrika ukuthi ama refugee ambe ekhoti bathola ijustice.
Uqhubeke sithi owenza le mthethwandaba sokutshengisa ukuthi uhulumende weBotswana nguye wathatha isinqumo sokuthi isiphepheli zibuyiselwe emuva.
Ilizwe lakhanzela ama-status ama-refugees asiko UNHCR, i-government of Botswana. I-UNHCR layo yangenelela phakathi. Into esimangalisayo kakhulu lapha baba ikuthi laba baseleyo kulabanye ama-refugees eBotswana, ama-Zimbabweans eBotswana abanikezwa i-resettlement. Mase ngafuna ukubuzisisa ukuthi why bayithola i-resettlement indaba yokuthi lapha bavela khona kulokuhlukubezwa okuthize, but now bayabanika i-resettlement abanye babadenya. Hayi, into leyi iyasixaka, iyasizondisa, iyasidanisa kakhulu baba.
Kodwa umphathi ntambo wezomvikela eBotswana umzana kaHiso Musi uthi isiphepheli zabuyiselwa ngokuthanda kwazo ungela kubanjwa ngamandla. IBotswana njalo ithi kwaqala kwaba lophenyo olwenziwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-UNHCR ukuze kube lesiqiniseko sokuthi isimo eZimbabwe sesilungele ukuthi isiphepheli siphindele. Ngenxa yokuthi bazabuyiselwa bebanjwa ngamandla, isiphepheli esihambise uhulumende weBotswana emthethwandaba kasoke sithole imfanelo yatholwa ngabanye ababuyela ngaphambilini bona abaphiwa kufana le mali loku udla ukuthi bayiqala impilo kakusha eZimbabwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kuqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo wothi esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ngesikhathi isimo se-COVID-19 sesiba sibi ngamandla eZimbabwe, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana sibika ubana umongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele ukusebenza kwezikonzo ze-COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Indwendwe zabantu ziqhubeka zisiba zinde koBulawayo ngesikhathi labo asebathatha umhlalaphansi ama-pensioners lezisebenzi zikahulumende bezama ukuthola iholo likampalakazi ikhisimusi ngakafiki. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court e-Pretoria kwele South Africa wethule isinqumo sokuthi owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma abuyiselwe ejele ayegqithisa isigwebo sakhe. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekusasa ekuseni. Abanginelisanga ukuzwa iindaba zethu lila kokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tina kupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.